osiphatheleni bakhona basebenza ngensitha njalo imali yakwamanye amazwe emelika le eSouth Africa kayitholakali emabhanga xa uyifuna. Into eyenzakalayo ukuthi bayababopha yebo ye osiphatheleni but awukabi notshintsho. Xa ufuna imali ukuthi uyithole ebhanga i-foreign currency kayitholakali. So ngezinye indlela uhulumende kayenzanga lutho uxoshanisa nje abantu abangalamsebenzi abangalani nomumo okhona phakathi kwelizwe ngoba bona ngani ngayisibo osiphatheleni abenza kube le problem phakathi kwelizwe ngoba imali yelizwe ingazake igcine ngumuntu osesitaladeni.
Impahla eziningi ebezingekho sezitholakala izitolo ukuletha umahluko na kulalokhu yani kwasekukhona.
Ziyatholakala thandekile but uhlupho olukhona ukuthi kwezinye indawo zitholakala ngayo le imali esiyibiza sithi i-foreign currency. Lapha kwezinye indawo ezitholakala khona ziyabe zibiza intengo ephezulu kuba kosi ukuthi uthenge enye i-grocery ongayifuniyo ukuze uthole i-basic leyo oyifunayo. Sokusiba nzima njengoba usazi ukuthi kuleli lizwe sisebenzisa i-multi currency futhi ngabonakala ngibhadala isikwelete sami nge-US mme ngifuna kumbe ubhuru wami efuna ukuyawoda e-South Africa sokumele ngiboshwe ukuthi ngosiphathelela ngabonakala utshintsha imali kumbe ubhadala omunye umuntu sokulicala osokusiba nzima ukuthi kanti manje sizasebenzisa njani i-multi currency yethu njengoba ngabonakala ubhadala omunye umuntu ngemali yaphandle kwelizwe usuboshwe kumbe kuthiwe xa ufuna i-drink one kicustomer ngilabantwana abangu-4 so kumele ngithenge i-drink eyodwa ngibuyele ka-4 ukuze abantu bakwane. So ngezinye indlela sina njengezakhamizi sibona ngathi akukabi notshintsho olukhona. Ma sikhuluma ngendaba ze-fuel uhulumende singamtshayela ihlombe ngoba indwendwe esikade sizibona sezitshintshile i-fuel sithola lanxa nje siba khona kodwa ziyabe zisiba mfitshane but kakukatshintshi ukuthi izinto ngemashopu esithi ngama-basis ngoba lokho zikhwela intengo zikhuluma kuzo intengo ziyakhwela mihla ngemihla.